oluncedo luzanceda inhlanganiso lezi logatsha lwe-judicial services. Ugatsha lwe-judicial services yikho lapho kuqathwa khona omantshi amajaji anceda ukuze abantu bathole i-justice. Inhlanganiso ye-Legal Resources Foundation yinhlanganiso enceda nje abantu makhaza abangakwanisi ukuthi bathole uncedo lwamagqwetha olungani luyadura. Emhlubulweni waseZimbabwe asila okuthiwa ngesiNgisi uncedo okuthiwa yi-legal aid. So bona they are part of inhlanganiso ezinceda nge-legal aid. So ukuze i-EU inikele yenhlanganiso imali ethe qaqa kuzanceda inhlanganiso ezimela amagqwetha, ezimela amalungelo abantu ukuze zibe le-workload enganini lutshwane ngoba i-legal resources yabila ama-resources. Uncedo njalo olubuye ku-Law Society of Zimbabwe. I-Law Society yinhlanganiso yamagqwetha ekhangela ngendaba zomthetho ukuthi umthetho ulungiswa kanjani, becubungula njalo bencedisa bekhuthaza uhulumende ukuze abe elokhe ebambe isisekelo sombuso. So kuqakathekile ukuthi leyo mali ingene yazonceda lezo inhlanganiso lengatsha zikahulumende.
I-Human Rights Commission yona ungathi selokhe kube lo mbuso omutsha, uhulumende omutsha, sokukhanya yini ekwenzayo?
I-Human Rights Commission isingani iyakhanya ngoba ama-reports eke abaletha ngesikhathi zama-election, ama-by-election, ibitshengisela ukuthi ikhona on the ground. Kodwa a lot needs to be done, especially endabeni zokufundisa esithi yi-public education. Yikho abangani bayasilela ku-public education. Then the complaints handling mechanism yabo ayikaqini njenge-South Africa. So kumele ukuthi labo bangani bayasukumisa, bayakhweza amasokisi ukuze labo babonakale beyinhlanganiso emela amalungelo abantu.